Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kuLwezi 2021 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
What are speaker man, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo, i-2022 national budget engena ku-R923 billion Zimbabwean dollars.
Indaba le indaba yokuthi sizame ukuthi sibe lorogwana loluncane lukhombisa ukuthi kuzayenza njani, kuzawanjelana njani njalo iphupho esilalo futhi lolobo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will form ama-programs, ama-interventions in the informal sector.
Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo koBulawayo bathi basebenza lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho. UMongameli Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni, amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela nanku umnotho uqhubeka ubhidlika. ele-South Africa lithi aliyikuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube namuhla wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo, i-2022 national budget engena ku-R923 billion Zimbabwean dollars. UNcube uthe uhlelela ibhajethi ehlose ukulungisisa inhlupho esibhekane lozulu, yikho nje phe ugatsha lwezemfundo olokulima kanye lolwezempilakahle imali enengi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Esethula ibhajethi ye-R923 billion edayele iPhalamende namhlanje, uNcube uthe lanxa imali efunwa zingatsha ezihlukeneyo zikahulumende inengi kakhulu kulalelo abahlele ukuyibuthanisa, i-85.7 billion bazadinga ezinye indlela zokuyithola leyo mali.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements. This deficit of 76.5 billion Zimbabwe dollars amounts to 1.5% of GDP.
Ugatsha lwezokulima lwabele i-R124 billion RTGS, ukuthi olwezempilakahle lwathola amabhiliyoni edlula alikhulu 117 RTGS, olwezemfundo lwathola afanayo. Ugatsha lwezebutho luthole 65.5 RTGS amabhiliyoni, ukuthi ihofisi kamongameli ithole amabhiliyoni angu-32.3 RTGS. Ugatsha lwePhalamende luthole 14.6 billion, olweza abadubekayo i-social welfare luthole 19.4 billion. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthe uhlelo lwebhajethi kalukhangeli indingeko zabayanga.
Ibhajethi ethulwe nguProfessor Mthuli Ncube onguye uMinister of Finance and Economic Development namhlanje. Sithi unika imali eningi kwezokulima ize agriculture njalo ifaka enye kwe education le health. Hayi, lawo ngamanga nxa singakhangelisa kakhulu ngoba singakhangela i health. Ithole inga isilinganiso esingaba yi 14% ye national budget. Leyo esho ukuthi ingaphansi kwa budget declaration.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Into ngono ukuthi uhulumende unike izimali ezinjengalezo ku education le health. Kodwa ezikhathini eziningi siyabona ukuthi izimali eziningi ziphelela ku-administration. So ithemba engilalo yokuthi imali le izangena kuma-programs azanceda abantu. Athi administration ukuthi abantu bathengelane izimota nokubhadalana izimali ezingatsho lutho eziningi kuma-senior administrators.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU umnumzana Jafet Moyo uthe bakhala ngeholo ukuba ngabe lihlawulwa ngedola leMelika.
Uhulumende ke indleko zakhe zonke nje ziza kuba ne-currency yeZimbabwe izin dollars. So akula ma-American dollars ke kuholo lezisebenzi. Kodwa ke lokhu akutsho ukuthi njengezisebenzi sesizakhohlwa ke ukukhuluma ngendaba esiyikhathazayo thina njengezisebenzi. Sizaqhubekela phambili ke simazisa uhulumende sikhankasa njalo simazisa ukuthi ke imali abhajetha ngayo asiyomali ke engasidanze nelizwe.
Uncube uphinde wakhweza isibanga sabantu ababanjelwa imali ye-tax isuka ku-10,000 isiya ku-40,000 RTGS. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngamalunga amaningi edale lephalamende, kodwa esola isilinganiso semali eyabele ugatsha lwezempilakahle ngalesi sikhathi ilizwe lokhu lingekenelisi ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ibhajethi ethu namhlanje edale lephalamende izahlaziwa edale lephalamende ele-National Assembly kanye lele-Senate andubana ipasiswe ukuthi iqale ukusebenza. Ngimele iChicho 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kodwa luthi kutholakale abangamashumi amane 40 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamashumi edlula amabili 22,638, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,757. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi phose ezine 3.7 million. Abayizigidi phose ezintathu babo 2.8 million ngabahlatshwe amajekiseni womabili. Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo kobulawayo bathi basebenza ndawonye lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho ngaphansi kwendikimba ethi Bulawayo Informal Economy Enhancement Strategy. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association eyiyo ekhokhela lolu hlelo umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni uchasise okuningi kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sizama ukuthi silungise ugwadlana olunjalo oluza kukhombisa ukuthi inhlanganiso ezisebenzayo uBulawayo City Council Ministry la ma partners ethu nje sasebenza kanti ukuthi silungise indaba ezimqoka ezimayelana nosonzo kwabantu abasebenzayo kobulawayo. Indaba le indaba yokuthi sizame ukuthi sibe logwadla oluncane lukhombisa ukuthi kuzayisebenza njani, kuzadlelana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho sibambane sonke nje njengabantu abalokukhathazeka kumbe abalokutsho lokusebenza abantu abasebenzayo kuzaphuma njani eminyakeni embalwa ezayo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will inform ama-programs, ama-interventions in the informal sector and thinking that besikwenza lokho sikhangelele ukuthi imingcele izabo.
Sesibuyela kuleliyana ibhuku elithe lizabalala. Lingabe limometheni?
Kumele umqoka ukuthi kulokuvumelana ekutheni kumele kulungise indawo zokuthengisela zenzwe zibe khona, ezikhona zifakwe izinto eziqakathekile ezifana lama-toilets, ezifana lamanzi. Okunye umqoka ukuthi abantu bathi uhulumeni wesabelo i-local government yakobulawayo kayizame ukuthi nxa abantu bethe ba-apply ukuthi bafuna ama-license ukuphangisa ukulungiswa. Okunjalo kuphumule ukuthi abantu bathe khonana akube lenhlelo ezithize ezimqoka ikakhulukazi nxa kukhangelwe amalungelo abomama kumbe izinto ezipha esifana loko lezempila kahle zabe singama-health issues. Ekutheni-ke omama bavuka besiya emkango besiyathengisa ekuseni bese bekhohlwa-ke kumbe bese bengajoli usekelo lokuthi nxa besebenza laphana bekhangelwe sithi njengama-breast cancer kuhlela thize abomama abahlangana layo. Uthola ukuthi umama sevukela emkambo isasebenza kodwa kalakuthathi sokuthi aye esibhedlela ayehlola abantwana omama abasebenzayo babesebenza but kungala ndawo zokudlalela esikhathi ama-playstations. Kule ndaba zokuthi ingcekeza ephuma laphana ekusebenzeni esithi i-west iyakhona ukulahlelwa nje ndawo zonke. Okunye ukuthi akube nenhlelo zokuthi nxa ingcekeza iphumile kayibanjwe kuhle kwenziwe lokuthi ithaye recycling reduce. Lokunye okuthize lokuthi nje nxa abantu besebenza laphana amageza ahamba uthole ukuthi sokumnyama bekulamanzi engathi ama-green solutions ama-solar panels ezafakwe ukuze abantu bathole amanzi even amagezi engekho nxa umuntu ethengisa ama-vegetables ethisa akwazi ukugeza izandla. Ngathi izinto eziphumayo ezimqoka kakhulu lokuthi-ke abantu abazisebenzayo babambe esithi i-fourth industrial revolution ekutheni abantu abathengise kulenjini lapha abathengise ku-social media njengoba nxa uzavalwa kule COVID kunje nje abantu abengahlali kuthi ayisokubhadala sasebenzi basebenze ukuthi bathengise kulenjini lapha.
Lo ngumnumzana Michael Mhlahla Ntiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ngole Melika namhla bananza ikhefu le-Thanksgiving phela phala abamhlophe belesikhathana beselizweni leli labo bezidla khona labadabuka eMelika okubizwa ngokuthi ngama-Native Americans. Ikhefu leli kalifani lelanyakenye kuwakumemetheka khona okumangalisayo igciwane le-COVID-19. Abantu bazivalela ezindlini ngesikhathi leso, abaningi bananza usuku lolu ngokukhuluma nezihlobo labangane enkundleni zokuxhumana ezinjengezoom. Lo nyaka i-American Automobile Association ibika ukuba kulabantu abafika izigidi ezingamajumi amahlanu 53.4 million abathengelela izihlobo labangane besebenzisa izindlu zamtshina lezimota. Kukhangelwe ukuba ukuthwalwa kukazulu zindlu zamtshina kuza kuba kuzinga eliphezulu lo nyaka loba lilokhu limemetheka igciwane le-COVID-19. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umongameli Joseph Biden unanza ikhefu leli lomndeni wakhe eDelaware. Inkampani yezindaba e-Agence France Press ibika ukuba Umkhokheli wakwale Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed ulizana lamaqhaza aweTigray afuna ukuhluthuna intambo zombuso. U-Ahmed ubikwa ukuba ulizana lawo ezigangeni namasotsha akwale Ethiopia. Amaqhaza la asaseduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. U-Ahmed ubikwa ukuba ulizana lawo ezigangeni lamasotsha akwale Ethiopia. Amaqhaza la asaseduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. Uyathokozela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kwele-Libya lapho igqweta elikhulelizwe selenze isinqumo esokuthi uSaif al-Islam Gaddafi umntakamoyi uMuammar Gaddafi akumelanga anciphise ukhetho lolu ngoba wagwetshelwa ukuba waphahleka ekulwisaneni nalabo abazofuna ukukhulula ele-Libya. Akwaziwa ukuba uzakwenzani ngalokhu okulapho ukuphazamisa ukhetho lolu. UMuammar Gaddafi owayengumkhokeli wakwele-Libya wabulawa kwabuhlungu ngamaleqatha aginqula uhulumende wakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine engene embusweni izolo. Abamabandla aphikisayo besithi usehlulekile, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika kanti lamalungelo oluntu lawo engananswa. Kodwa abebandla lakhe leZANU-PF bathi zinengi inhlelo zentuthuko aziqhubayo njalo bathi lamalungelo uyawahlonipha. UMnangagwa ungene embusweni mhlaka 24 kulinyanga ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ekuthotheni lokho olubekhona olokuqhethe esibelayo belokutshatha olukhululekileyo kungoba kuqala lokho esikubonileyo senzakala nanxanje kwathi ngemva kwakho nokho kwasekusuka khona lokwani okwenzakalayo ukuthikilwa kwabantu okwakunganani lo khetho kodwa kwasube yimpumela ama-results esephumile ekugcineni kwakhona lokwani kwayenziwa ngabantu nje abagangileyo babefuna ukungcolisa uhulumende ngaseneso sikhathi nalaba abakwenzayo bakwenza nje besele bejonge ukungcolisa uhulumende yibo Mnangagwa wabala ikhomishini wayibumbayo ukuthi ikhangele ngodaba lololo ukuthi kuvezwe ngokobala ukuthi uzukabe kwathi kwayenzakalayo bese ngikhangele ukuthi hawo thina njengemasebelele ndrekshin ntanda ukuthi ngithi kunenge sesikubone besokwenzakeleki ngakuleli cele akade kungenzakali izolo uhulumende lwana obekade ekhona ekhokelwa ngomntana ibonile amaprojekthi amakhulu esungulwa lapha kuregin ibonile umongameli evakatshelele indawo zena ezikuregin njengamathinsuku lezivele ungane usehlala khona ngapha kuregin masebelele ndrekshin elandelela amaprojekthi amakhulu ayimba asungulileyo akhutshwa nguye uhulumende ukujiliza kulula kunokwakha ukwakha kunzima kakhulu kuzathi isikhathi omnumzana uthi esakwenzo leyi uyithuthe vele ishile kuthi into engathi iyasiphambanisa nje kancane kakhulu ephambanisa uhulumende kaMnangagwa yi-corruption engiyo njalo engancediswa ngamakhothi amakhothi ebesisiwa xaso abantu bengayenzizinto ezingayisizwa amakhothi esike lahlele ngayo yibo lezinto ezinyengazene ezikade zikhonakade ezishuthileyo kodwa singakhangela ukuthi imizamo iminingi yokuthi ithuthukise impilo zabantu esiyenziwe yi-second republic.
Nansi indaba baba Ndlovu yamuze yakhuluma ubaba uGawule.
Ngibabele ukukhuluma kaGawule kodwa iqinisweni ke i-second republic le ukukhuluma ngayo akulanto ivime yodenzi le. Ukuthengisa i-re-engagement le-international community ukuhlanganela ukubuyela kwe-Commonwealth. Bayifile kuleyo ndawo ngenxa yokuthi amazwe aphethe-Commonwealth le-international community bakhuluma ngokuthi ilungelo lomuntu kalihloniphe eZimbabwe. Kwenzakale sitshilo la eGawule ukuthi-ke amasosha kahulumende adula ke abantu ngemhlaka-1 Agasti ngemva kokhetho luka-2018. Akulanto esenzakalayo yemakanti i-commission yabuya umamhlante wayikhokhela yaphuma njeyaphuma lakho kodwa akayi-implimenti kwaphela lokho kufanele kwistrongroom iripoti lyana akayi-implimenti okwesithi sikhangele i-economy i-economy ngendlela eyayithe ngayo kuphuma umgabe yayingcono kulalokho esesikubona namhlanje wakwisinkwa fasesithenga nge-90 cent isiyeli yayiyi-9 percent njalo Bakhethi sineli $45 America. So kutshengisela ukuthi ke i-economy le umnotho welizwe uyawutehla, kodwa-ke i-disposable income iyancipha. Abantu bekhe bakhona izimali ezinangi, bakutshela umangalo ukuthi-ke ababalisi kakhulu i-headmaster lokhu bekhona ama-$34,000 RTGS, imali less than $150. Bese sikhangela i-corruption akhulume ngayo. I-corruption siyibona isenziwa ngabakhulu kuzane ukuphehla lohulumende, bese bebanjwa bayekelwe njengamakhiwa lana aphiwa inhlanze khona ukuthi kube bambayo. Bambayo ikhiphe ngokuyena ijikela ayibisele emanzini, itsheze futhi ivuyele bechatha phansi. Yikho abakwenzayo. Sababona amaminista bebotshwa, kodwa lawo maminista sabona bekhululwa kwaphandle. So sibona ingazathi-ke i-corruption-ke under lohulumende okhona i-worse. I-poverty kuhlupheka kwabasha phambili le akuna kungcono kukhona. Bese kusithi-ke le-international engagement sibona ingani yehluleka, ngoba i-international engagement abafuni mazwi kodwa bafuna izenzo zomuntu.
Baba Gawule, kundaba zamalungelo lapha bakhona abasolayo abathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe, ngoba abantu basahlukuluzwa bayabotshwa njalo nje. Ungathini ngalokho?
Akulamuntu ostethu njengomuntu oseZimbabwe. I-security yeZimbabwe lapha abantu bazikele lapha kuleli lizwe. Asikhangele into eyenzakala eSouth Africa. Abantu bathishwa ngamatasi, bayabulawa, bedutshulwa, besenzakaliswa kuzonke. Kanti kuthiwa iZimbabwe human rights human rights. Angikwazi amanjeamezwa iqaliselwa ngayo. Ama-human rights masikhangela amazwe amanyanjabo South Africa nale. Abantu bantu babulawa suku zonke, barethwa suku zonke. Abesenzwana abafani barethwa khona nala ma-kaeaesabelayo.
Ndlovu, kuthiwa yananzwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Uyamuzwa ubaba Gawule?
Ubaba Gawule, kumele ayehlukanise i-criminality eyenzakala eSouth Africa nasohulumende ongananzi ilungelo lomuntu. Abantu abangama-criminals, izigebenga ezenza khona lokhu kubakhuluma ngabo. Ikanti eZimbabwe i-state-sponsored violence, ukuthi-ke umongameli elinye ibandla eliphikisa uhulumende, ibandla elikhulu elaziwayo, umthamisa uma ehamba kuba la mataxi amchayayo aginisi abhloke emgwaqo. Yili lungelo loluntu esikhuluma ngalo.
Umnumzana Edwin Ndlovu, lilunga le-MDC Alliance, ubexoxa endawonye lelunga le-ZANU-PF, umnumzana Belief Gawule. Uhulumende weleSouth Africa wazise namuhla ukuthi kasoze avuselele ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngomnyaka ka-2009. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba namhlanje ePretoria, umphathintambo ofisini kamongameli umnumzana Mondli Kungubele uthi idale labaphathintambo selishise isinqumo sokuthi amaphemithi la ngeke esangezelelwa iminyaka ekupheleni kwawo mhlaka 31 Mpalakazi onyaka.
Cabinet decided on a 12-month grace period at the expiry of the current Zimbabwe exemption permit. During this period,
abantu amaphemithi laba sibapha umnyaka ogcweleyo ukuthi badinge amaphemithi olunye uhlobo nxa bengihluleka babuyele kubo.
At the expiry of this 12-month period, those who are not successful will have to depart the Republic or be deported.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule kudane okukhulu ngalesi simemezelo. Isikhulumi senhlanganiso yeZim Imbokodo unkosikazi Corence Mukhosi Ncube uthi kuzadala uhlupho olukhulu ebantwini abaningi.
Kusiphatha kabi kakhulu. Lokhu kungahle nje kwehlele abaningi ekuthinini balahlekelwe imisebenzi. Abantu bazathi nxa sebelahlekelwe imisebenzi okulandelayo yibugebengu ukuze bakwazi ukuziphilisa. Kubuhlungu kakhulu. So kusithi ngabe kuthiwa bazamele mhlawumbe ukuthi bafake noma emibili kodwa lokho eminyaka ize besinikeze owodwa ukuthi sibone ukuthi senze njani.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekungathi sekujeziswa labo abebenesifiso sokuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Lokho kusethuse kakhulu igovernment yeSouth Africa bakumele ukucabangisise ngenye indlela khona lokho ukuthi hawu abantu sibaziyo ukuthi laba bantu bakuphi, basebenza kuphi, bahlala kuphi, lama-phone numbers asila sikwazi ukuba-controller sikuma sibadinga siyakwazi ukubathola. Kodwa igovernment yeSouth Africa iyeyalo ukubanikeza. Kodwa kunabantu abambalwa 5 million abagcwele elizweni labo kunye bangazi lokuthi benzani, banani, bengena nje le-fingerprint yabo.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi miningi lobuzo abasaselayo ngalesi sinqumo.
Esizakwenza njengobukhokheli beZimbabwe Community in South Africa le African Diaspora Forum yikuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenze wathatha leso sinqumo. Singathola leyo ngcazelo sibone ukuthi sizaqhubeka sisebenza sisiya phambili sisenza njani ukuncedisa labo abanelisa ukuthi bangene kwamanye ama-permit lokuthi mhlawumbe kakula enye indlela ezaba khona.
Isikhulume sebandla lezaphu uMnumzana Kanisha Sinkala uthi sekuyisikhathi sokuthi kubhekwe phambili.
Into engizayigqugquzela ukuthi abantu kaba-aplayele wona lawo ma-permit okufika bawa-aplayele kabangaveli balahlela ithawulo bathi kuthiwe le isiphelile. Kusho ukuthi kuphelele kodwa ngakuphelanga konke. Kodwa ke njengozapho siyabonga ku-South Africa usigcina isikhathi sonke leso njalo lethuba lele selikhona esithi abantu babalithathe.
Amaphemithi la aphiwe izalwane zeZimbabwe ebese-South Africa ngokungekho emthethweni o-2010. Abebapha imvumo yokusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi. Aphinde avuselelwa ngo-2014 aphindwa njalo ngo-2017. Phakathi kwawo bakhona abebethethe incwadi zokuphephela kodwa bazibuyisela ngoba amaphemithi la ebavumela ukubuyela ekhaya. Bakhona njalo abebethethe izithupha zakwele South Africa ngokungekho emthethweni abazibuyiselayo sebethatha amaphemithi la. Imizamo yokuthola ukuphawula kumeli weZimbabwe kwele South Africa ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula lolu daba. Melisuru 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Ngintuso Kumalo.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wethule ibhajethi ka-2022 namuhla engena ku-R923 billion. Uhulumende weSouth Africa uthi akayi kuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Yeah,
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.